intengo yokudla lempahla ezitolo isiqonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, unkosikazi Monica Mthwangwa, utshele intatheli zindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethe ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela zokukhwela kwentengo zinenge kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala imona njengani ukukhwezwa kwama salaries ama civil servants ubange ukuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama bonus abo kumbe uhulumende enga announce intengo ukukhwela kwama salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo yakhwela. Udlakela lwase South Africa lungaba lubange ukuthi ama raw materials lokunye esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okune ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond lawana abantu bame uwasebenzisa ngoba babe sithi bona kasasebenzi. So ngibona njengani lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi uthi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
Siyananzelela ukuthi phose iviki le epheleleyo kungena kuyena le iviki. Siyananzelela ukuthi intengo zempahla zikhanya ziqansile. Abantu bakhanya badonsa nzima. Ngapha intengo iyaqansa iyaphezulu yempahla zokudla, lezinye impahla eziqathe kule ubani umuntu aphile kungcono. Kodwa ngapha ezeholo labantu zizimele ndawonye. Isizathu esingabe sisinazele ukwenza lezi mpahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu. Kodwa kumqoka esikunanzela ukuthi kuloke kulethwele imali entsha i-$50 note, kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu. Abafunda ngeze economics baza kutshela ukuthi imali ingaze ibe nengi ebhoda ebantwini sokusenza ukuthi impahla, intengo yempahla iqanse, ngesizathu sokuthi imali yabe sisiba nengi kakhulu isiqotshana lempahla engathi izintuthwana. So engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesinye isizathu sokuthi i-$50 note liyana omunye umuntu laye ubusinessman uyabe vele lobugovu bakhe uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo echiple ibe khona phana kwenze nxa ufika uthi umnike i-$50 kungabi lohlupho lwama-change. Kungenzakala lokho. Okwesibili, ilokho okwenzakala e-South Africa. Sananzethe South Africa kube lobudlwangudlwangu lodlakela, le-looting le ethethe indawo khona ngale, izitolo zavalwa, amakhampani amanye angasebenzi. Ungananzelela thina lapha eZimbabwe ikakhulu indlela besiphila ngayo. Besiphila kakhulu sincediswa ngabafowethu abase-South Africa ngale labodadewethu, okuyibo kade bethenga impahla ngale zibuya ngapha. Kodwa ungananzelela sokusenzakala ukuthi impahla ezingena zivele e-South Africa zisalapha zizintutshana njalo ezangale futhi engathi zichiphile. So njengoba zingasangeni sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhona apha elizweni lakithi eZimbabwe. Ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkuthi yokuthi ngakunjalo sebebona ukuthi hhayi akusela abantu abangagizimela khona, sebekhweza futhi intengo yempahla zabe sazi ukuthi uyafuna uzathenga. Dada besiziyo njengoba izulu linile impuphu isiningi. So lokho kuyasitshengisa ukuthi izinto ziyaqasa ziyaphezulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa.
Kulamahungahunga okuthi intengo sezikhanya zikhwela lokuqonga. Nxa ngikhangele intengo ezikhwela ngansithi ngikhangele isinkwa. Ngibona isinkwa silokhe sithengwa nje ngedola elilodwa elangaphandle i-US dollar. Kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubhidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule viki amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto ziconge intengo yazo, ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona. Ye ungasu ungene kuma-supermarket edithina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha. Yikho phela i-Reserve Bank yayebuza yona sithi nxa abanikazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki kungathi izinto zikhwela. Uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela. Wafakwa ama-bond note amatsha ama-$50 sizwa kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende zengezelwa imali eyomholo. Lokho lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela, bona osomabhizimusi sebethola imali yangaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho eleselinganiso esinganeno. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.